sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Leyithona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 28 kumphandula 2019 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ukulahleka kwakhe ukulahlekelwa kwesizwe, ukulahleka kwakhe ukulahlekwa kwomhlaba. Uyakhumbula kakuhle ukubana iZimbabwe yakhululwa yimovement eyodwa but isebenza ngamaqembu amabili ezaphulezana.
Umnumzana Robert Mkabe uze wabekwa emzini wakhe kozwimba namuhla kulandela ukwala komdeni wakhe ukuthi abekwe eHeroes Acre. Ibandla leMDC lithakazelele ukufikisa iminyaka engamashumi amabili lanhlanu libunjiwe njalo umkhokheli walo uNelson Chamisa uthi ngaphandle kokuthi uMnangagwa akhulumisane laye akulalutho oluzalunga elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Oke waba ngumongameli weZimbabwe umnumzana Robert Mugabe yena obhubhele kweleSingapore mhla ka 6 kulinyanga uze wabekwa egumeni lomuzi wakhe kozwimba namuhla. Kubika uMavis Gama.
Umgabe ungcwatshelwe emzini wakhe kulandela ukwala kwemuli yakhe ukuthi abekwe emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre njengoba kufunwa nguhulumende. Umndeni kaMgabe uthi umuyi wachiyayelayizele ukuthi kumele abekwe ngakibo njalo bakhulume emngcwabeni lo bakugcizelele lokho. Umzukulu kamnumzana Mgabe, umnumzana Leo Mgabe, yena utshele intatheli izindaba izolo ukuthi uMgabe wathi akafuni ukubekwa eHeroes Acre ngoba kulezitha zakhe ezilakho ukugebha ibhokisi lakhe zisike izitho zakhe zisebenzise. Omunye wabakhulume emngcwabeni lo lamhla ngudadewabo kankosikazi Grace Mgabe, unkosikazi Shubayi Kumbojuma.
Isu tiri kufara kuti taita kuda kwavo. Regai ndichi kuna mai Mgabe, tinoda kukutendai.
Amazwi kankosikazi Kumbojuma asekelwe ngesinye njalo isihlobo sikaMgabe umnumzana Walter Chidakwa, yena othe lanxa inkokheli yomdabu yayifisa ukuthi umuyi abekwe eNational Heroes Acre abe muli bakubona kufanele ukuthi bahloniphe izifiso zikaMgabe. Omunye wabalwa impi yenkululeko ephansi kwebandla leZapu umnumzana Jabulani Sibanda obekhona laye emngcwabeni kaMgabe ulandiselela umsakazo ngokumfuqileyo ukuthi azevalelisa umufi.
Njengabantu baleli lizwe, abantu abasebenza laye ngesikhathi kukhululwa ilizwe, abantu abasebenze laye ilizwe selikhululekile, abantu abaphile laye sifunda kuye, siqondiswa nguye. Ukulahleka kwakhe ukulahlekelwa kwesizwe, ukulahleka kwakhe ukulahlekwa kwomhlaba. Uyakhumbula kakuhle ukubana iZimbabwe yakhululwa yimovement eyodwa but isebenza ngamaqembu amabili ezaphulezana.
Usibanda uthi kungalesi sizathu uMgabe ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ngoba wenza umsebenzi omkhulu ukukhokhela eZimbabwe.
Saba ngabantu banye, saba yi-one Zimbabwe, one nation. Waqhubeka phambili even uNkomo engasekho ngemva kokubambana, wapha abantu iland, izikolo, izibhedlela, imigwaqo, lanxa into zonke zingeke zifezeke ngesikhathi esifitshane kodwa wazama akuzamayo.
Abemuli kaMgabe babonge uhulumende ngokubavumela ukuthi bambeke emzini wakhe. Umngcwabo lo ubungowemuli kuphela labantu abambalwa abavela kwezinye inhlangothi, ngakho bebebalutshwana kakhulu abantu. Ngimele iStudio 7 ngisekuthama koZimba, yimi uMavis Gama.
Kusenjalo uZulu usele ekhuza umhlola ngemva kokuba umzukulu kaMgabe umnumzana Leo Mugabe eveze izolo ukuthi umgabe wala uyabekwa eHeroes Acre ngoba esithi kulezitha zakhe ezilakho ukumgebha zimsike izitho zomzimba zizisebenzise. Kambe zisetshenziswani izitho zomuntu ofileyo? Sixoxelo siyazi umnumzana Mhabinyana Ngwenya.
Engakutsho lapho ukuthi kuvele khona iHeroes Acre yendoda ngumuzi wayo. Nxa wabekwa kibo kozimba kuvele kuqondile lokho ngoba iHeroes Acre yomuntu kusemzini wayo. Le iHeroes Acre ababekana khona hayi kasiyo iHeroes Acre ifanika lo. Yilo lalo umuntu ulala kuhle emzini wakhe. Yikho engakutsho lokho. Lokho ukuthi abantu bayacuywa. Hayi bayakwazi bona ukuthi uthi isizathu balaso singeke sabaphikisa kodwa ke nxa bembeke khona kozimba yinto eqondile esintwini indoda ibekwa emzini wayo.
Zona izitho zomuntu ofileyo zisetshenziswani kahle kahle baba Ngwenya?
Hayi esintwini sabakithi lapho emaNdebeleni izitho zomuntu kazisetshenziswa yinto ezilayo leyo. Nxa bona bekubonile ukuthi ukuze bamvikele kulabantu abacuya abantu ngathi baqondile ngoba into abayaziyo ukuthi iyenzakala.
Si ngathi yibuthakathi lobo.
Yeah, umuntu osebenzisa izitho zomuntu vele ungumthakathi kanti ke abanye abantu izitho zabo kazisetshenziswa uyabe usuzidalele uzimu ngoba kweso kusitsho ukuthi wombuleleyo usenzele ukuthi umcuye.
Bona abathakathi bazisebenzisani izitho zabantu baziqinisa kumbe benzani kahle kahle ngazo?
Obuthakathi kwaziwa yibo abathakathi. Ngingeke ibakhulumele ngoba yingxenye yesintu sikaNkulunkulu. Abathakathi badalwa nguNkulunkulu wabapha lawo mandla. Yikho-ke kakulula ukuthi umtangene kukho ungayisiwo wakhona ube lezimpendulo zokukuchasisa izinto ezimbi ezingekho obala.
Umnumzana Mhabinyana Ngwenya ngusiyazi odumileyo sixoxela ekobulawayo. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi inkulumo ezikhona phakathi kwamabandla amancane aphikisayo lomongameli Emmerson Mnangagwa ngamadlwane nje angasoze aphumela lutho. Ekhuluma emkhosini wokuthakazelela ukusungulwa kwebandla lakhe ngo-1999 uChamisa uthe ukuze inkinga zeZimbabwe zilungisiswe kudingakala ukuthi uMnangagwa akhulumisane laye. Kubika uGibson Bebe.
Inkulungwane zabasekeli be-MDC ziqinge isibindi sayathakazelela ukufikisa iminyaka engamashumi amabili kwebandla lazo eRufaro Stadium lanxa amapholisa evukele ukuvala imigwaqo nokwalisa amalunga aleli bandla ukungena emahofisini awo eMorgan Tsvangirai House. Ekhuluma kulombuthano, uChamisa uthe ngaphandle kokuthi ibandla lakhe liphiwe ithuba lokuhlala phansi loMnangagwa baqhobe amathambo engqondo ngokwenzakala elizweni, akulalutho oluzalunga. Uthe ibandla lakhe selizaqala ukwenza okubambekayo angakubethanga ngegama ukuze ilizwe lisuke enkingeni eliphakathi kwazo ezigoqela ukusilela kwemisebenzi, ukuswelakala kwemali lobuyanga osobuhlasele uZulu.
Sabona ukuthi ipoladi yayindlela nje eyokuhlekisana lokudlalisa isikhathi sabantu. Woza sikhulumisane wena lebandla lakho, mina lamabandla avela ebantwini. Yiko kungenza ukuthi ilizwe liqhubekele phambili. Lingaqambelana amanga labokhuphe labomaduku, kodwa ukuze ilizwe liye phambili kufuze sikhulumisane.
Umnumzana Chamisa usola amapholisa ngokuzama ukuvimba umhlangano wabo.
Ngibone namhla ekuseni amapolisa esala ukuba senze umsebenzi wethu. kati befuna ukusivimbela ukuthi siye kumbuthano wethu. Kabasoze benelise ukusivimbela ngoba umhlangano wethu uqinisaka.
Ekhuluma nestudio 7 kulomhlangano, umsekeli kaChamisa uMnumzana Washman Ncube uthe bayathokoza kakhulu ngokufikisa iminyaka engamashumi amabili. Uthe njalo bayakhumbula amaqhawe asungula leli bandla.
Ilanga lalamhlanje liqakatheke kakhulu ngoba iMDC ibijabulela ukuthi sineminyaka engu-20, iminyaka engu-20 yokuphumelela ikhokhela yaseZimbabwe njalo igcwalisa izifiso zesizalwana seZimbabwe.
Imbongi uDesire Sibindi naye ube lethuba lokuveza ubugabazi bakhe kulumcimbi. Umeli weBinga South ejayele ePhalamende uMnumzana Joko Gabuza uthe kubuhlungu ukuba ibandla leMDC ngokuzimisela kwalo langendlela abasekeli balo asebehlukunyezwe ngayo lokhe lingakangeni embusweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, Gibson Bethe.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafowethu.
Kweze maphandleni lamhlanje, amakhansila ezansi yamandebeleni athi kuyadingeka ukuthi uhulumende engeze uncedo lokudla kulesi sabelo ngoba phose zonke izakhamizi sezihlaselwe indlala. Kubika intatheli zindaba ye Studio 7 uAlbert Ncube.
Iningi lezakhamizi kulesi sabelo libhekane lendlala embi, njalo inkokheli yezigaba ithi kwenza umumo ube mubi kakhulu yikuqonga mahlayana kwentengo yokudla okugoqela impuphu lomumbu. Isaka lomumbu eziphaleni zeGrain Marketing Board libiza phose amadola alikhulu lethumi elilodwa $110 okuyintengo enganeliswa ngabaningi. Ngakho amakhansila akulumango athi uhulumende kumele engeze uncedo lokudla kuzakhamizi ngokuphuthuma. Amakhansila la ebekhuluma emhlanganweni ogoqwe ngumsakazi weVoice of America Studio 7 usebenzelana lenhlanganiso yeMedia Center ngolwesibili eGwanda. Ukhansila kaWard 17 eFumukwe eGwanda South uMnumzana Ephraim Ngathi uthi ziningi izakhamizi ezihlaselwe indlala ezidinga usizo.
Uhulumende olayo imizamo eyokuthi ancedise abantu abadubekileyo sinemabanarebo ngokudla. Iloba besilela asobonke abakutholayo, balutshwani abakutholayo, kodwa baningi abakuswelayo. Kusho ukuthi kule ndinga kule mfuno sibile khona ukuthi abantu bazuze ukudla.
Omunye njalo ukhansila unkosikazi uLobukhosi Malila omela uWard 4 eStanmore eGwanda North uthi ngaphandle kokusilela kokudla izakhamizi sezithola amagabha avuzayo ngenxa yokuswelakala kwamanzi.
Kulezinye indawo esisuka kizo ezilamadwala khathesi abantu bathiye vele balayinile emanzini, izikotsho zangkhona zithi zinani. Khona ingani singenzelwa amadama abemaningi. Uhulumende angasenzela amadamu abemaningi, singenelisa lathi ukuthi sibe le-water pipe system ingasincedisa kakhulu.
Amazi kakhansila Malila lakakhansila Ngathi agcizelelwe isakhamuzi unkosikazi siphathisi wenkalo wesilikwe yena othi ngempela uma ugoyisela leziko emzini emningi.
Indlala ibhahile lapha kwelakithi eGwanda North. Into emangalisayo ukuthi indlala inkulu ingaka, la mabele lawo kade siwathenge GMB akhwelile. Wona ukubuya umumbu busabuya uhlangene sibili lenyawo uthi kodwa akhwelile ngoba subiza $106 usufaka le-transport $113. Inkomo sezicakile ziwesi ziyacuba, abangazange banelise uthenga stock feed vele sokuqalisile ukuhlinzwa sibili.
Umqondisi wenhlanganiso emela abesifazana bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Kiwane uthi loba isimo sesisibi kakhulu emakhaya uhulumende ukhanya ezigoqele izandla nje.
Uhulumende uncedisa ngani ezintweni azifaka ku-constitution ukuthi yizo okumele ziphakamise ubuntu bomuntu esithi ngamalungelo abantu, ama-rights. Sikhangele ezempilakahle, sikhangele ezokudla, sikhangele amanzi, sikhangele khona ukuqhatshwa nje kwabantu, sikhangele lemfundo yabantwana. Kuyasilela kakhulu, kumbe sithi asingasiboni isandla sikahulumende.
inhlanganiso ye-World Food Program ithi abantu abayizigidi phose eziyisithupha 5.7 million bazafuna uncedo lokudla elizweni lonke jikelele kusukela manje kuze kuyefika isikhathi sokufuna ngomnyaka ozayo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga jahelidala Albert Ncube ngokusethulela ezemaphandleni. Siqhubeke singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyanamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula udaba lwamavuzu party lona olwake lwadla uBhethu. Sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo ebulawayo Progressive Residents Association, engeyinye yenhlanganiso ezilwisana lalawo madili awevuzu party. Siqale ngokumbuza ukuthi kambe umkhuba lo lolokhu uqhubekela phambili yini. Kuyini okunye abakwenzayo ukuthi bengabonakali ukuthi lokho beqhubekela phambili ngalokho?
Kubonga kakhulu ngoba sebenezindawo abenzela khona, khona phe emalokitshini kulezindlu abangena khona bekhulumisana labantu beze izinto zabo zelezi begangeni sebehamba. Akuningi okungamaqhinga abakwenzayo abantwana, bahlakaniphile phela akwazi ukuthi bona sebengabanye abantwana abangafanali nathi kudala. Nxa ungasatholanga ukuyafika watshengisa ukuthi lize awusezi kwabona ngoba uyaphuma ezigqokele insobo yakahani ubaphume esithi nyanga basiya khonapho basike babhadale imali kungene-ke enziwa abaphathi yena lawo.
Njengenhlanganiso lezinye inhlanganiso lalisebenza lazo, lokhu lihlangana ukuthi licubungule lolu daba.
Ye, khathesi sokuphatheke kakhulu ontanga laba abangakuvumiye ibasekesincedisa nokulandelela nokukhangela khonokho. Kunje kube mdladlwana athize eziwayo ezama ukuthi itshengisele ikhuthaze labantu abaphakathi kwakhe ukuthi batshane lapho nokuthi kuyingozi kanganani.
Amapholisa lawo ayeseqalisile ukusebenzelana labazali sebebabopha abanye, kungabe kwaphelela khonaphana yini kumbe lokhu belwisana la?
Balwisana lakho nje ukuthi amapholisa kwesi sikhathi asini asidalisa kakhulu njengabantu bomthetho esabe sifundele ukuthi bazasincedisa kakhulu, kodwa kwesinye isikhathi basidanisa ngoba uzathi asiphithisa ukuthi labo bayingxenye yakhonokho. Uthi adinga uzithi labo bayingxenye yakhonokho bese kusizisa ubuhlungu, kodwa hhayi okwakhathesi bebezamile ukuthi basincedise kakhulu ukuthi into lezi zingane ziyaqedwa futhi.
Kukhanya umkhuba ozaqhubeka ulokhu khona, usoze uphele nje ngelanga elilodwa.
Hayi, asoze siyiqede ngelanga elilodwa, sibile ngumkhuba ozaqhubeka. Uzaqhubeka ngoba abanikazi babo bayasitshela ukuthi vela lisoze lisenze lito lingathi lisitholela siyatshintsha senze lo, lithi lisitholela siyakwenza lokhu. Baze bathi hayi, ngolokhu singasiphisi iphoyizeni sisu, asho kule ngoma le khona khathesi. Baze bakuyisifrenze ngaleyo ndlela ukuthi avela siyekele ngangolokhu singasiphisi iphoyizeni sisu.
Kodwa imbiko elitholayo lokho beqhubeka ngemkhuba leyana yini eyokuya emacansini mhlawumbe bengazivikelanga lokunye okuningi-ningi?
Hayi, njeba basoze bakwenze lokhuyana ngoba bona bathi bona bafuna ukuthi bonke ngobuyakathize asho thina sikhuluma ukuthi siyegulu yethu yokuthi ngo-2021 siyabe sesiqedelane lokomkhuhlane we-HIV. Bona bathi bafuna ukuthi thina sesithi siyaqeda bona bonke sebenzethe sebelomkhuhlane ukuze bathandene kuthi kungabe enyanye omunye ukuthi le uyagula.
Bakukhuluma bengaphi khonokho?
Futhi bakukhuluma mntanami, bekhuluma futhi bakukhuluma futhi into elula kile ukuthi bakukhulume.
Izidakamizwa-ke lakho kuyaqhubeka?
Lakho kuyaqhubeka. ngibone usendithola umbiko komunye ubaba ngitshela ukuthi kulo mama emagwedi kuthiwa ngumamsinga nguye khona ngabe uzibambile ukuthengisa lezo zidakamizwa lo mama yena lwana intumbane mpophoma esafikisana naye hhawu lokhu udlala umakhabhisi ngayemuva.
Leyo-ke kuyingxoxolo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso eyobulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami osithandekile Mhlanga, ikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile, siqhibe ezakusihlwa ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba siluphiwa lijahe elidala uChris Gande.
Lingalitshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lesiphathamandla sebandla le-MDCT ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo. Sihlaziya uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa ngapha kwelemelika.
Well, okwenzakalayo ukuthi bavula i-group WhatsApp, basi-invite-a ukuthi sijoyine leyo group, then kube le registration process ukuthi bakwazi abantu abangaki and all that, and baze bagcina futhi becela lokuthi masile mibuzo ifuna uyibuza upresident sibanike yona so that they would know ukuthi baselecte which people to ask imibuzo yakhona depending on i-content. So sayenza amalungiselelo saya e-New York ngesunday yakhona okwakumele sihlangane ngayo, I think ngabo 7 ekuseni, kwakumele sihlangane ngabo 10. Ngabo 7 sathola i-message egroupini khona lapho sokuthiwa hhayi siyaxolisa i-meeting isi-cancelling. Le masi zama ukubuza ukuthi on what basis kanti li-organize izinto kanjani, kwathiwa it's beyond our control. So kuyacaca kithi ukuthi upresident lo uyesaba ukuthi akhulume labantu, even though eclaim ukuthi yena ungupresident olalelayo izifiso zabantu, kuyacaca ukuthi usabile ukuthi ahlangane lathi. Thina ikakhulu besifuna ukuthi senze i-follow up on izinto esakhuluma ngazo last year around same time baze babuye la e-United Nations. Sahlangana e-New York samchazela upresident izinto thina esibona ziqakathekile ukuthi isizwe sethu siqhubekele phambili. Okokuqala kube kwindaba i-diaspora vote. Samtshela ukubana abantu abangaphandle la ukuthi baze baparticipate bekhululekile okwenzakala ekhaya, bafuna ukuthi nabo babe lilungelo lokuvota. Wavuma la esibili ukuthi I know lelo lilungelo elifaneleyo for abantu basekhaya ukuthi bakwazi ukuvota, and washo naye ukuthi I know last time sasifuna ukuthi singakwenza but akuzange kube lesikhathi esinough this time around. Lesikhathi-ke ukuthi ngo-2023 abantu bazokwazi ukuthi bavote. So thina-ke udubo lwethu olukhulu yilo lolo lokuthi umnyaka usuphelile and 2023 useseduze and asikaboni anything efana lokuthi even i-registration yama-voters or even ukuthi kukhulunywe ngakho ukuthi okay lamalungiselelo esesiwenzile ukuthi abantu bakithi sebengakwazi ukuthi baqale ukurejista ukulungiselela u-2023. So into esifana nalezo into eziqakathekileyo esifuna ukuthi sizikhulume.
Manje wena ngokubona kwakho kuyini okungakwenzakele abantu abaseduze laye abaqoqayo inhlelo zakhe ayisibo na ababe bengafikisanga ilizwi kuye?
Well, asingeke sibleme abantu abaqoqa izinto zakhe ngoba yena nguye umkhokheli, nguye ulida. Izinto ma zingahambi kahle, always ulida nguye oblenywayo. Sinokubona even kuma-companies, i-company ma isehluleka ukuletha ama-profit, okuqala ukuhamba from ama-shareholders perspective ngu-CEO, the leader of i-company, yena ma ukuthi bekuyimpondeni ngoba nge-Saturday simbonile mita labantu bakhe bezanu. Size sabona labo Mthuli Ncube ade behlonitshwa njengama-academics, labo begqoke izikafu sebesithi bhamberini ezanu. So konke khona lokho is very worrying. Ngoba nalowo muntu bese nithe obethenjwe isizwe ukuthi hayi mhlawumbe lo ngobe efundile ehlala ngaphesheya uzobuya lembono engcono. Kodwa sibona la usezifanela same same nalabo abantu abahlile kakudala for 39 years now since 40 years. IZimbabwe iloki isiya phansi and even nalabo ade sebethenjwe ukuthi mhlawumbe bengena kuzoba ngcono. Labo sesibona into ezifanayo. So angeke mina ngisho ukuthi abaqoqayo yibona singaba blame. I think yena if befuna ukuthi kwenzakale bekuzokwenzakala.
Lo ke bekungumnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Siyabonga Tshahelidala Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Mshana ngozinja ziyamloma umfana wecholocho ehlabelake kamnandi lapho kanti ke akahambi yedwa uhamba lomehlo kaZulu. Kwanele kodwa singakehlukana isikhangele hebe sihamba phambili. Umnumzana Robert Mkabe uze wavekwa emzini wakhe koZwimba namuhla. Ibandla leMDC lithakazelele ukufikisa iminyaka engamachumi amabili libunjiwe namuhla njalo umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa uthi umnangagwa kumele akhulumisane laye. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.